ukwesula ivisa, ukuexempta ivisa, kutsho ukuthi nxa nginje ngingasuka lapha ngifuna ukuya eSouth Africa, ngaba le passport yami, ngiyafika eborder ngibanike ipassport yami, bangidindele ipassport ngihambe ngingene eSouth Africa. Ekungeneni khonaphana eSouth Africa ivisa bangipha ekungeneni, nxa bedinda khonaphana sebembhile ivisa sengingena. Kodwa liyazi ukuthi kudala nxa usuyangena eSouth Africa, wawuqala uye embassy, wavele ungayi eborder, qale embassy u-apply bese besitsho ukuthi hhayi asakufasa ukufuna wena ukuthi ungene nxa bekufuna bakudindela ivisa usukhona uza kuya ebhodi usuyangena e-South Africa. Kodwa kathesi i-South Africa leZimbabwe sebascrapa okwamavisa lokhu, ya ivisa uyiphiwa upon end, but i-passport uyayifuna, awungeke ungene ungela passport. Uwananzela iBotswana futhi lakho nxa siye eBotswana for a long time vele asila akula ma-visa requirements. Ungakha eZambia futhi lakho akunjalo. Kodwa ungakhanya eMozambique le-Angola, uzathola ukuthi ukunxa ngifuna ukuya e-Angola kumele ngiqale ngiye embassy ngi-aplayele ivisa. Nxa ngifuna ukuya eMozambique, same thing. Asebekwenzile ukuthi for ama-South countries wonke iZimbabwe sisikrephile ivisa. And esikhathini esiningi ungabona iZimbabwe isikrephe ivisa, kutho ukuthi labana lawo kumele benze okufanayo, ngoba asingeke sithi thina bona bengena hara bona befuna ivisa kithi. So ngibona ngani into eyenziwa ngabantu be-SADC bebambene bevumelana ohulumende be-SADC. Sebescrape ivisa for uSADC yonke. Owakuqala kwakusika ngokuthi ngelizwe ngelizwe. So isinqumo esenziwa khona ngale eSADC, iZimbabwe isibe ngeyokuqala ukukwenza.
Akutsho ukuthi umuntu uyazingenela nje elizweni kungaficakala ukuthi kulokunye abangavumelani la.
Ye, ungafika le passport yakho eborder kulokunye okungalunganga, balayo imvume ukuthi bakuncitshe ilungelo lokungena khona phana kwalo kunqe ivisa. Ungazokuthiwa ukusela visa akutsho ukuthi akusela visa, batho ukuthi ivisa is now granted, isiphiwo ngesikhathi sokungena, isiphiwo emnyango. Bona ngani linyathela elihle eli-progressive eliza kwenza ukuthi i-Africa ithuthuke, ngoba besiphila i-Africa engani sisejele. Ngoba kuqakathekile ukuthi abantu belelise ukuthi bazihambele bengenxatshelwa ngezizathu ezingekhoyo. Njengase-Europe, ungaye-Europe ungavele ungene uyahamba uye-France, kanti sibona kule World Cup kule bhola lelidlalwa e-Europe, nxa amasapoti esuka e-Germany esiye e-England kumbe esuka e-Germany esiye e-France, kulula ukuhamba kwakho, kwenza ukuthi i-economy yabo layo ithuthuke. So sibone ngazani leli linyathelo elihle lithethwa nguhulumeni.